Umholi wobona ngezehlakalo kanye lenhlelo zikahulumende esabelweni lesi, umnumzana Richard Moyo ubika ukuba uhulumende usesungule uhlelo olutsha lokuholiswa kwabantu amabele okukhangelelwe ukuba kuzaqhubeka kuze kuyefika inyanga kamabasa kumnyako zayo. Lolu hlelo lwesiphala senkosi, uMoyo uthi luzasatshalaliswa izigaba zonke zesabelo anduba lufike ezicintini ezikhokhelwa zinduna. Uthi lokhu kuyimizamo kahulumende yokwehlisa isimo sendlala emaphandleni, eveza ukuba emizini eminingi ikati selilala eziko, lokhu kubangelwa yikungani kuhle kwezulu. UMoyo uthi abohlelo lwesiphala senkosi labo abasalela phandle kuhlelo lwe-social welfare.
But kulesiphala senkosi esikhangelela ukuthi khona ababeshotile ngakubona ukuthi kulesidingo bayathola through ama-chief, ngoba u-chief lo chief uyanikwa 5 ton per ward esigabeni sakhe esokuthi kukhave igephu zonezwe ezabonabo abantu besalele.
UMoyo uthi eminyakeni eyedlulayo isiphala senkosi besingelulelwa kunduna zonke, kodwa ngesimo sobubi bendlala osobhuku baphiwe umlando wokuloba wonke ompofu loba lungakasaba balale iziqindi zonke. UMoyo uthi amabelela kukhangelele ukuba aholiswe izakhamizi ngosobhuku ngesimo sokuba imizi eminingi ilabafelokazi, intandane, abazali ababola ithumbu, abakhubazekileyo kanye labangasebenziyo.
Ezigabeni siyazala abantu okuthi abaswela zila batholi lutho, umuntu akalamthwalo osebenzayo kala source of income zela uthembele ukuthi emasimini, nxa emasimini izulu ingasananga akunatholi uphumayo. So bonke bona babantu baphanda ikategori yokubenefita under i-social welfare.
Unkosikazi Maki Mguni wesiqintini seZende eNkayi uthi ubunzima bukhulu, nanku lo hlelo lwesiphala senkosi alukafinyeleli kibo.
Sibisejodo nje kuphela, ijodo kalikho. Okokuthi indlala esilayo lonyaka asikwazi ukuthi uNkulunkulu nxa engasangenelanga kuzoba njani.
Umnumzana Mlele Sibanda wesiqintini seMenda kusigaba sinye ukhala ngoxhaso lokugejelwa izibholane ukuze beziphathise.
So siyacela inhlanganiso ezingabe zisincedisa, siyacela sibili kuMenda Village ungathi ziyabuya zisincedise ekudleni, zisincedise lezifuyweni.
Umakhelwane walaba yena esemantshololozane unkosikazi Pauline Sibanda onguvillage health worker, yena ukhala ngokwehla kwesisindo sabantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi ngokuswela ukudla okwakhayo kanye lokwanda kwemikhuhlane ebangelwa yikuswela okuya ethunjini.
Sesikhangele ukuthi ngawo uhulumende kukhulumisana lamadona kube khona ukuphathiswa ebantwini ezigabeni ukuthi bathole ukudla, kube khona ukuthi bathole ukudla ngobana akukho okunye.
Indlala lonyaka ngokutsho kwabezomkhathi bakuleli ibangelwe yisikhudumezi okuthiwa yi-El Nino ehlasele elizweni lonke lakwamanye amazwe kwehlisa kakhulu isivuno. Emaphandleni kanye lasemapulazini amabele atsha engakakhahleli kanye lezinye izilimo zehluleka ukukhula ngokusweleka kwezulu kanye lokutshisa kwelanga osekuthiye inani labantu elizweni abafika izigidi phose ezilitshumi 9 million zibhekane lendlala emangalisayo. Lokhu kuthiwa inhlanganiso yomanyano wamazwe e-United Nations. Ngimele iStudio 7 ngiseNkayi, nginguNokuthaba Dlamini.